ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi bakama lawyers akho ukuthi lwehlukiselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo, wazama indlela zonke azilamuleyo, wathethisa wakhuluma lokho lalokho yana, kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule wonke. Kuyaqala sibili ukuthi uzathola isizwa lapha eManhattan.
Ye, ngasikhangela udaba lolu, ubona nani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho? Kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane?
Ya, ukuthi kumlimaze, ikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza, kodwa-ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa, usuyisibotshwa. Konoko ukuthi ngokuqala ukuthi upresident abe isibotshwa e-America, lokhu kwadabuka e-America, uyatsho okunye ebantwini. Then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuzakwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe izinqumo zakhe, ngaphandle kokuthi akhuthwe kuthiwe khona hhayi awutholakalanga kule cala. Nxa ngatholakale le cala, hhayi mbona ngathi kuza thinta kancane.
Ye, abantu-ke kanye kulabanye phela abathi loko icala lankhona nje ngiphonga udingwadingwa nje, akula lutho la yakhuluma kulokho.
Akula cala elidingwadingwayo ngoba angithi yena la kwesi sikhathi uyazithengisa ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala ama-taxi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu. So-ke lapha akusikho ukuthi kunguye ngokuye, yena utholisiswa nalokho kumele ukuthi akwenze angakwenzanga ukuthi abhadale ama-taxes kumbe akhulume konke kubo alakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxes. Angikhona ukuthi liyadingadingwa khonapho.
Ye, khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kulakhonokho ukuthiwa wabhadala umama wenza imisebenzi yakhe ezokuqhamisa lapha, kutho nxa ukuthi umuntu omdala edonisiswa ngicabinje
khonokho lapho yikho okumthayayo, ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu, wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi kuzamlimaza ekuthini aphumelele ekhethweni, wasesenza khonokho abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angazakhuluma, ngoba wayesesiyakhuluma phela lowo owesintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.